sekuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uThando Nogawande obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-5 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo sibi sivuna zange satholakala ngendlela efaneleyo ngenxa yesomiso esibuya le-El Nino, lokuthi nje vele ukudla kakusekho okugcinwayo nxa ukuqathanisa lasemuva ngale kuseseleziphala ezinkulu zokudla ezikahulumende.
Umanyano we-United Nations uthi isimo sendlala siza kuba sibi ngamandla kusigaba sezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela iZimbabwe, Zambia, Malawi le Mozambique kusukela linyanga kuseyafika umfufu lonyaka.
Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi kubudlelwano lobu obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esesuke kwele South Korea eselubhekise kwele Russia emhlanganweni ophathelane lezomnotho oweSt Petersburg International Economic Forum. Ibandla eliphikisayo lakwele South Africa ele Democratic Alliance lithi kumele bonke abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bavunyelwe ukuba izizalwane zalelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano United Nations uthi isimo sendlala siza kuba sibi ngamandla emazweni achiyeneyo agoqela eZimbabwe, Zambia, Malawi le Mozambique kusukela linyanga kuseyafika umfufu lonyaka. Inhlanganiso zalumanyano ezibalisa a World Food Program le Food and Agriculture zethule ugwalo namhla ziqhayisa ukuthi amazwe la kumele aphathiswe ngokudla okuphuthumayo ndawonye lamanye afana lesihlenge seGaza esisePalestine, Haiti, Mali kanye leSouth Sudan. Olunye njalo ugwalo olwethulwe United Nations luthi abantu abayizigidi ezingamachumi amathathu 30 million ezansi yezwekazi ye-Afrika okugoqela eleZimbabwe babhekane lendlala emangalisayo. Ngokunjalo luthe kumele baphathiswe ngokudla ngesiphangiphangi. Inkokheli yamazwe asezansi ye-Afrika la ithi idinga imali engange US $5.5 billion yokulwisana lendlala. EZimbabwe kulabantu abayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million abahlaselwe indlala, njalo uhulumende uthi kudingakala imali engange $3.5 billion yokubakhusela. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, liqiniso elikhulu kakhulu ukuthi indlala izaqina enyangeni ezilandelayo kusiya phambili. Isimo sibi sivuna zange satholakala ngendlela efaneleyo ngenxa yesomiso esibuya le-El Nino, lokuthi nje vele ukudla kakusekho okugcinwayo nxa uqathanisa lasemuva ngale kuseseleziphala ezinkulu zokudla ezikahulumende. Ngakho-ke isimo sizaba sibi kakhulu, abantu bazalamba kakhulu, bazadinga-ke ngokunjalo uncedo olukhulu oluvela kuhulumende labo bonke abangenelisa ukuthi baphe uncedo lolo.
Uhulumende weZimbabwe uthi kudingakala i-$3.3 billion yokulwisana lendlala. Ubona itholakala yini leyo mali?
Angiboni ukuthi ingatholakala i-$3 billion, iyimali eningi kakhulu nxa uqathanisa abantu abaqanjwayo ukuthi ngabadinga ukudla eMalawi laseZambia. Ubona bebaningi okwedlula labo abaseZimbabwe, kodwa ubusubona imali abayidingayo yoncedo incane kule Zimbabwe. Lokho-ke kungokumangalisayo ukuthi kathi kuhamba njani. ngakho ke ngicabanga ukuthi lanxa idingeka imali isengangafiki kuleyo abantu beZimbabwe uhulumeni weZimbabwe ayikhalelayo kuzatholakala inyethize ezasiza yebo njengalokho umhlabu uhlalusiza kodwa hayi yonke ekhalelwayo esesikukhalela ukuthi yona leza bitholakele izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuthi bonke abantu babe lokudla kungakhathalekile ukuthi basekela liphi iqembu bangaphi komkhono welizwe kuyo yonke indawo babe lokudla baphile kuze kufike isivuno esiqondileyo
emadolobheni isimo sendlala ungathi siminjani
isimo edolobheni sibi njengasekhaya indawo ezinenge abala kudla abantu indawo ezinenge abantu baphakathi kosizi njengalokho emakhaya bephakathi kosizi lokho kubangwa ukuthi kasekho esimeni sakudala lapho kwakulama factory khona abantu bevukela khona besiyasebenza bathola imali bazithengele ukudla njengalokho babesenza kudala sekutshintshile namhlanje isimo sesisitsho ukuthi abantu balime kanti abaningi bayema kakhulu ekuthini kutholakala ukudla emakhaya nxa kungekho ukudla emakhaya akukho edolobheni abantu bathwele nzima ubuyanga bandile edolobheni njengasemakhaya ukuswelaka kokudla kuyafana emakhaya lasedolobheni kungaba lomehluko lapha nalaphana kodwa edolobheni njengasemakhaya bayadinga ukuthi basizwe ngokudla ngohulumende nenhlanganiso ezizimeleyo
Lo-ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo, abantu abanenge esiqintini seMzingwane bathi sebelamba okumangalisayo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Izakhamizi zitshele iStudio 7 ukuthi uMangoye selala eziko emizini phose yonke. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda wethekelele lesi sigaba wasethulela udaba olulandelayo.
Izakhamizi eziningi zithi isimo sibi lonyaka njalo zikwazi ukuthi zenzeni. Unkosikazi Bongwe Chabalala ngomunye wazo.
Lonyaka kunzima, indlala inkulu kakhulu, siyalamba. Emasimina sifuna ngalupho, akula. Wacha vele umbungaba.
Umferokazi Joyce Khumalo ungumsekeli wemgcini sihlalo kubandlalela usayele ezana PF emakwabeni. Uthi uhulumende uzanika abalambayo ukudla.
Wakhuluma ngoba silokhu esimelele lakhathesi ukuthi abantu sithini siphiwe bake basinika bona kodwa. Uhulumende khaya ngana akancedise ngokuthi kwake kuthi kulezi insuku lezi kungabonakali khona kodwa besiphiwe. Abesikhala ukuthi uhulumende ngasibona njengakakhulu thina abafelokazi silentandane kulabantwana bafuna ukuthi bafunde.
Usobhuka umnumzana sobantu moyo uthi batshelwa ukuthi balobe amabizo abantu abalutshwana okumele bathole ukudla.
Abantu ababhalisileyo kuhulumende balutshwana abaningi abantu ababhaliswanga. Ungakhangela lonyaka abantu labatsha abaqinileyo abalalutho. Usobhumba azuza abantu abathize maybe 5. Me 7 kuthi usobhungwe 7 akhetha abantu abangu 6 kuthi yibo othe abadubeka kakhulu
mnumzana Thulani Mlalazi umlisa wesigaba semthethe uthi akula kudla okuphiwa abantu njalo ezekamizi khala kuye ngendlala nsuku zonke
kuyangisinda ukuthi kanti ngathini abantwana labana ngoba one indlala ekhona yes indlala ibe khona elizwe lonke kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okunzisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi endaweni enjalo kumele kube lani kube labo amakhansila yibomele njani ncedisane lawo kodwa amakhansila nxa ngifake iripoti wale hayi angingazi kumbe bayihambisa ngoba bayihambisa
ukhansila ka ward 5 emzingwane umnumzana Elijah Nkala uthi zakamizi zimkhalela mihla ngemihla
bathi bacelele siyazama ukuthi sicele ukuthi udinga uyasazi okho sicela silise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwala izima bengasifeli abantu laba basuka ku-South Africa Botswana umalayitha okibebiso ngama-rice khona okhiyana kodwa uncedi ngoba kwesinye isikhathi kuba la ma-restrictions emabhoda ngale uMangoye laleziko abantu bathwele nzima wese abantu banathi amaphilisi senzata akula kudla komile komile total akula lutho
umgcinihlalo umzingwane district council ukhansela Charles Mpofu uthi uhlelo lokupha abantu ukudla soluqalile
kukhanya sokuluqalile uhlelo lwakhona lokuncedisa abantu kwamanye amawadi sebekhanya bethola-thola lokho nje bengena mbijana mbijana emawadini kunzima indawo le nje emzingwane ukuthi indawo le egcwele lezo ezimbiwayo igolide abantu sebephika ngegolide abanye nokuthi nje balima ukuzingadanyana okuncane khonokho bathengithengisa ama-vegetables silodubo olukhulu sibili ngoba imfula eminingi ithile njengoba sitsho nje izulu alinanga amanzi kangenanga emfuleni so inkomo lapho sezinatha khona sezinatha endaweni ezimbi kakhulu
kulesi isigaba semsehleni ngaphansi kwesiqinti semzingwane lapho kwahlaliswa kutsha abantu ngo-2000 ngemva kokuthathwa komhlaba nguhulumende oholela impi yenkululeko njalo engusobhu kwalindawo umnumzana Zekas Mlalazi ukhala ngamanzi.
Mina ngisuke lobusobhuku lapha emsehleni ngisiyale ngilivovetmin sathatha amapulazi yimi engangikhokhela. Thina singene ngo-2000 laphana isikotshi esasifakelwa yi-1 ezinye lezi sesiphiwa ngabantu abalesifiso ukuthi basincedise babesifakele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esebekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola emelika US$2 billion ukuze kuhlengwe abantu ukudla lokhu abakakutholi njalo uma ngiweselala eziko. Ngiyimele Studio 7 emzingwane yeMatlaleng South Province, igama namungeza Jesus Bani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa eselubhekise kwele Russia esuka kwele South Korea emhlanganweni ophathelane lezomnotho oweSt Petersburg International Economic Forum lapho wakhangelelwe ukuxoxisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Vladimir Putin kusasa ngenhlelo zokuthuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili kwezomnotho. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba ngolwesihlanu ukhangelelwe ukuphatheka komunye umhlangano weplenary session lapho kuyabe kulabaphathi ntambo bamanye amazwe labo somabhizimusi becubungula izomnotho lokutshala imali. Umongameli Mnangagwa usanda kuphatheka emhlanganweni weSouth Korea Africa Summit lapho uhulumende walelo lizwe athembise ukukhuphula imali yokuthuthukisa inhlelo zamazwe akuzwekazi le-Afrika iyefika kumadola ngamabhiliyoni alitshumi i-$10 billion. Uthe eyokuphathisa amankampani eSouth Korea uyayitshala imali emazweni e-Afrika izakhuphuka iye kumabhiliyoni alitshumi lane i-$14 billion. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Siyakhumbula ukuthi inhlanganiso yamazwe abambeneyo United Nations yavele yaphuma lomgomo wona lo otholakala kuluhlu lwezinhlelo ezithiwa kwemigomo ethiwa ngama Sustainable Development Goals ukuthi akulalizwe elake lathuthuka lilodwa, kuyafunakala ukuncedisana ukubambisana lokhu kungathiwa ngama Partnerships for Development and International Cooperation. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi kubudlelwano lo obakhiwayo thina njengezizalwane zeZimbabwe sitholani kikho, hayi lokho ukuthi babe kubebuya lapha labo njengalabo abanye sibajwayeleyo ababuya bazothatha ezomnotho zethu ezimbiwayo bahambe lazo thina sisele singela lutho. Nxa bezabuya bezothatha ezimbiwayo olithium, ilithium yakhona ingasuki lapha ingamatshe kodwa kwakhiwe amafactory lapha ukuze kube abantu bathole imisebenzi le wethu umnotho uthuthuke. Nxa into eqakathekileyo ukuthi ekugcineni kwakho konke abakhokheli bethu abahambe bayasimela babuye belezivumelwano ezizayenza ukuthi kudaleke imisebenzi ukuthi kube le ngqubekela phambili lempucuko ebantwini makhaza. Okungaba kubi ukuthi bahambe khona ngale bahambe bayexoxa bakhulumisane bodwa kungabi lolutho olubambekayo oluphumayo kumbe babuye belamadili amadila ngkhona angancedi abantu makhaza.
Ubona ukuxoxisana kweZimbabwe lamazwe la agoqela ele South Korea lele Russia kule mpomela enhle yini? Sesikhangela ukuthi amanye amazwe la awacuphi mgano munye.
Asingalibali ukuthi izizwe leZimbabwe langena kuluhlu kumbe kuhlangothi lwamazwe athiwa non-aligned movement kulomgomo owelizwe leZimbabwe othi yena singabangane laloba ngubani asingabizitha komunye a friend to all and an enemy to none. I-foreign policy yethu leyi esilandelayo eyokuthi singangeni ezingxabanweni ezingalani lathi iyasinceda kakhulu. Yebo, kambe silobudlelwane leRussia esebenzelana leNorth Korea, silobudlelwane leChina esebenzelana leNorth Korea, kodwa ubudlelwane bathu esilabo abusivaleli ukuthi sidlelane leMelika, abusivaleli ukuthi sidlelane leSouth Korea evele idlelana leMelika, leBritain, lamanye amazwe angasentshonalanga kokomhlaba. So ungabhoda ngapha uzaphinda ufike futhi. So sikhuluma kanje, iMelika ile embassy enkulu kakhulu eHarare. iSouth Korea layo ingabuye lapha isinika amaHyundai lapha lama Samsung lathi kuyancedisa ukuthi imkhonomi wethu lawo uthuthuke, lathi sibe lama markets export, silime ezilinywayo abazidingayo khona lesi sihambise khona ngale, uyikuze lathi sithuthuke, singangeneli izinto ze politics zabo ezokukompyutha ezingalani lathi.
Lo ke ngomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngomqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlangano weStudio 7 ekwabulawayo. Ibandla eliphikisayo elakwele South Africa ele Democratic Alliance lithi kumele bonke abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bavunyelwe ukuba izizalwane zakulelo lizwe. Umgcini sihlalo webandla leli unkosikazi Helen Zille uthi amadabuka eZimbabwe basebenza okumangalisayo, ngakho ke kumele benikezwe ithuba lokuba izizalwane zakulelo lizwe. Ibandla leli likhangelelwe ukuba lizakhulumisana lele African National Congress ANC ukuze kubunjwe uhulumende omutsha kulandela ukwehluleka kwe ukungatholi amavoti enelayo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa ibandla le ANC kukhetho olusanda kwedlula. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 180,000 abanamaphepha la ukuthiwa azaphela ukusetshenziswa ngompalakazi lonyaka. Ukuze sihlaziye lolu daba, uKips Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo.
Iposition ekhulunywa nguHelen Zille yi-legal position e-correct. Uzakhumbula ke ukuthi kuyohanjisana emthethandaba izalwane zeZimbabwe labo Africa Diaspora Forum labo Helen Suzman Foundation besilwa lo minister ukuthi wenza ama decisions are irrational uma ukhangelane lezizalwane zeZimbabwe, especially aba ama permit holders. So i court yavumelana labo ukuthi hayi, kufanele ayenze irrational decision. UHelen Zille ke ngalokho u reasonable and rational, ngoba abantu abakhe izimpilo zabo lapha eSouth Africa, abanye sebethethe lapha, abanye sebelabantwana la, ukuthi uvuke nje kuseni nguminister uthi hayi laba sesibaxotsha kuyabe kuyinto irrational kakhulu.
Yes, siyabona ukuthi manje iANC leDA bakhanyazani bangena enkulumeni esiqhathekileyo ezokubumba uhulumende. So ke lokhu kunganceda njani abantu beZimbabwe abakhona ngapho kwele South Africa, ikakhulu labo labo abaphethe amaphepha lawo ezepho?
Well, angilashua ukuthi inkulumo ze-DA le ANC zingaba le direct impact yini ebantwini baseZimbabwe or ebantwini abamnyama. Kunzima at this stage ukuthi ubana utsho, ngoba sikaboni kahle ama-conditions afakwa yi-DA. Abakafaki njalo ama-conditions pertaining ama-issues anjengezepho. So asingeke sijabule okwamanje, sisabhekile ukuthi sibone ukubana uhulumende uzakhiwa ngubani. Mhlawumbe agcine engakhwanga ye-ANC le-DA agcine enziwe mhlawumbe i-EFF mbeni Patriotic Alliance mbeni MK, khonokho kuzenza ukuthi kutshintshe izinqumo ezithile. Kodwa ke uma sikhangele i-court judgment eyalethwa la i-constitutional court ukuthi isinqumo sika minister sasi irrational and unreasonable, so yikho lapho kulethemba khona ukubana amakhodi anganquma ngenyini injwana sayanquma. So even uhulumeni okhona uzathatha isinqumo esiqondileyo.
Hello ke ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ozimeleyo, obexoxala uGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
kwezele Melika. Uphenyo olwethulwe ngolwesibili luveza ukuba inzondo ngosendo i-hate and extremism kwele Melika ikhuphukile ngomnyaka ka-2023 kulenani elikhulu labamhlophe labalwisana lababulobulili bunye ama-LGBTQ+ ngenhloso yokuphazamisa isisekelo sombuso welizwe. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Palderas Iglesias uhlolisisa impumela yalolu phenyo kudaba olwethulwa yimi uChris Gande. Abalobulili bunye abathiwa ngama-LGBTQ+ ngabanye abahlaselwe inzondo le kwele Melika ngomnyaka ka-2023, kutsho lolu phenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Southern Poverty Law Center. Abethule lolu phenyo bathi amazwi agcwele inzondo ndano lasola uhulumende athinta njalo abensundu labezokholo benkonzo ezabalutshwana. Ngesizwe isiphathamandla senhlanganiso eqhube lolu phenyo umnumzana RG Cravens.
Extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing insurrection,
abedlulisa amalawulo abaphikisana lohulumende olokubambana baqede umnyaka odluleyo bebusisa umvukela befakaza inzondano njengobuqhawe beqhuba imbiko yamanga abayithi liqiniso baphakathi kokulungiselela ukungcolisa ukhetho oluqakathekileyo kumbali yethu.
Inani lenhlanganiso ezizonda uhulumende laqansa lafika phose kunkulungwane 835 ngomnyaka odluleyo liqansa livela kumakhulu phose ayisikhombisa 702 ngomnyaka ka-2023. Kuthi inani lenhlanganiso eziqhuba inzondano ezisungulwe ngomnyaka odluleyo liqansile lisuka kumakhulu adlula amahlanu 523 lafika phose kumakhulu ayisithupha 595. UCravens uthi lezi nhlanganiso zingena kwezombusazwe zile njongo emgceke.
To limit pluralism, it's to limit participation.
Bafuna ukuvimba imbono ehlukeneyo, ukuvimba ukuthi uZulu engaphatheki kwezombusazwe, yikuvimba umbuso wentando kaZulu.
Umongameli Joe Biden nguye yedwa kukhetho lukalwezi oziveza njengomkhokheli ongaqeda ukuqansa kwenani lezehlakalo zenkulumo egqugquzela uchuku.
I'm not like Donald Trump turn America into a place that doesn't believe in honesty.
Angisoze ngivume ukuthi uDonald Trump enze ele Melika libe lilizwe elingathembi iqiniso, ubuntu lenhlonipho. Ngizazisola ngiyekela uDonald Trump esenza ilizwe lethu libe yindawo egcwele inzondo ukweyisana lochuku.
UDonald Trump ozakhethwa ukuthi amele ibandla lama-Republicans waphehla inkulumo esangumongameli aze athi usola ingqa zombili ngobudlwangudlwangu obaqhamuka phakathi kwabamhlophe abedlulisa amalawulo lababetshengisela edolobheni le-Charlottesville esigabeni se-Virginia. Ekutshengiseleni lokhu, omhlophe odlulisa amalawulo watshayela imota yakhe wangena kuxuku lababetshengisela, kwafa owesifazane kwalimala abangamachumi amathathu. Umnumzana Trump wakhuluma ngalolu daba esithi isehlakalo lesi sitshengisa inzondo, ucuku lokungabi loxolo kwabatshengiselayo kunye labamhlophe abedlulisa amalawulo. UTrump wasekela inhlanganiso ezaloba ingwalo eziphehla inzondano njengale ethiwa omama benkululeko kumbe Moms for Liberty, eyabethwa inhlanganiso yezemithetho e-Southern Poverty Law Center njengenhlanganiso edlulisa amalawulo engafuni imfundo yezikolo elokumanyana.
The radical left is even slandering Moms for Liberty as a so-called hate group.
Abakucelele ngxele bathuka inhlanganiso ye-Moms for Liberty bayithi lixuku labalenzondo. Linali lenzondo na? Kambe shiwa inhlanganiso ye-Moms for Liberty ibe ngenzondano.
Inhlanganiso ye-Moms for Liberty yalile isicelo sokukhulumisana le-VOA. Ingcwethi zithi abancintisayo kumele balimuke inkulumo yabo ukuze bengapheli udlame phambilini kokhetho lukalwezi. Ngesizwe uTill Rothschild.
For Biden to continue to
Ukuze uBiden aqhubeke ekhona ekhuluma ngokuthula ngisho lokuvota nje jikelele ngodaba lukaTrump ukusimo esibucayi ngoba uTrump uyathola usekelo lapho esebenzisa inkulumo yakhe ephehla udlame kodwa ngesikhathi sinye wehlukanisa abantu abakade bezavota.
He's also marginalizing populations that might vote.
URothschild uphinde wakhuthaza ukuthi abavoti kumele balimuke imbiko engayisiyo yeqiniso enkundleni zokuxhumana lakumaphephandaba engagqugquzela inzondano lokwedlulisa amalawulo. Lolu daba silethulelwe intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Amalunga ebandla elibusayo lakwele Botswana asephikise umbono wokuthi abokuza sebethole ilungelo lokuba izizalwane zakulelo lizwe i-citizenship baphathe izikhundla eziphezulu kungatsha zikahulumende. Okuningi asikuzweni kumqondisi Dube eseHaberon kwele Botswana.
Maningi amalunga ebandla leBotswana Democratic Party avotele ukuba kuvinjwe bonke abokuza asibe izalwane zakulelizwe ukuthi babungavunyelwa ukuphatha isikhundla esiphakemeyo babikwa besesaba ukuba bengahluthunelwa ilizwe ngabantu bokuza. Lokhu kuphume ngesikhathi kuhluzwa isisekelo sombuso welizwe edalele eParliament. Amanye amalunga awamabandla aphikisayo esithi umthetho lo unxele ngokungavumeli abokuza ukuthi babe lesikhundla esiphezulu kuhulumende. Umphathi Ntambo obona ngendaba ezenzakala ofisini kaMongameli weBotswana umnumzana Kabo Murayeng uthi kavumelani lokuthi isikhundla esifana lokuba umsomlomo wedalela eParliament kusiyaphezulu isiphathwe ngumuntu ongayisiyo sizalwane seBotswana ngokuzalwa.
Khona le maparego mo maemo mmangwe yanong rere mi itato
lokho ngeke kuvume ngoba ezinye izikhundla eziphezulu zifuna umuntu ongekho mbaxambili. Singayekethisa khonapho ilizwe lingazithola lisenkingeni enzima.
Umurwayeng usekelwe ngomunye webandla elibusayo ele-BDP, umnumzana Dumisani Hilly othi umthetho elizwe awungaguqulwa ngoba ilizwe lingavuka selizibuswa ngabantu abangayisiyo zizalwane zeBotswana qho.
We have a very small country. There are 2.6 million people according to the population census.
Silizwe elincane kakhulu ngakho singavumela abantu abalejiwa citizenship kumbe abakuyene nge-naturalization ukuthi babambe izikhundla ezifana lezika Speaker of Parliament. Kusasa sizaphaphama ilizwe sebisezandleni zabo.
Kodwa bakhona abakuphikisayo lokhu. Omunye wabo unkosikazi Unity Dow othi kazwisisi ukuthi kungani abokuza abathola i-citizenship kumbe abayizalwane zamazwe amabili i-dual citizenship bengavunyelwa ukuba lesikhundla esiphezulu.
Banenge ikakhulu emzini esemngceleni abalabantwana emazweni amabili achiyeneyo kambe kungaba kubi ngapi ukuthi umntwana lo avunyelwe ukuba lesikhundla okufana lokuthi abe yi-Speaker of Parliament. Angiboni umlando.
Lokhu kusekelwa njalo ngumzana Winter Molutsi webandla eliphikisayo ele-Alliance for Progressives othi uhulumende njengoba ivumela abantu abale-dual citizenship ukuthi bavote kungani besalelwa ukuthi baphiwe isikhundla.
Tautona masisiyaro ubulela kwezimbo kokore kotseno ka dikarata tsa boma. Batswana ba
njalo ngohulumende wenu ofuna ukuvulela abezimbabwe ukuthi bangene besebenzisa izithupha babaza kuba labantwana labeBotswana kodwa lisuke liyalele abantwana laba ukuthi babe lezikhundla kuhulumende.
Odabuka izimbabwe sewathola amaphepha okubayisalwane sakweleBotswana unkosikazi Cindy Sosibanda uthi kumele imithetho ivumele kakhulu abantu ababo ukuthi babe lezikhundla kungela mgoqo ngoba bezalwe njalo bakhulela eBotswana.
Isinqumo lesingisibona esiyisinqumo esilobandlululo kakhulu. Abantwana laba abaningi bazalelwa la elizweni leBotswana, bakhulela la elizweni leBotswana, bafunda elizweni leBotswana, bangena eyunivesithi elizweni leBotswana, basemahofisini basemisebenzini yabo elizweni leli eleBotswana. So nxa kuyikuthi ama-promotions avuleka bavalelwe kuthiwe hayi wena ngenxa yokuthi omunye wabazali bakho uvela kwelinye ilizwe awula mvumo yokuthi unganikwa lesi sikhundla. Lokhu lubandlululo.
Inani elethulwe nguhulumende kugwalo ndaba le-Government Gazette luveza ukuba iningi labantu bakuza abafuna ukuthi babe izalwane zeBotswana ngabadabuka eZimbabwe, ikakhulu abafuna ukusebenzisa imitshato yabo lezalwane zakweleBotswana. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kweleBotswana.
Siyabonga Dube ngokusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.